thina ngokuzwa kwethu ukuthi lo muntu okuthiwa ubulele iphoyisa uyisizalwane seZimbabwe. Kodwa-ke u-ambasada uthi yena usaphenisisa ukuthi engabe izizalwane zaseZimbabwe na. Ukuphenisisa kwakhe ufisa ukuthi abone incwadi ezikhomba lokho ukuthi uzalwa eZimbabwe. Kodwa siyakwazi phela ukuthi abantu abaningi bahleli khona beSouth Africa beZimbabwe kabalazi izincwadi ezekhaya. Bakhona abantu abangenawo ama-birth certificate, abangenazo izithupha, abanye vele babuya bengenama-passport. Kodwa umuntu yabe vele sandakala ukuthi enangwangabo.
Sike sezwa eminye njalo imbiko ethi yena lo okubulala ipolisa engalaye ebulewe esitokisini. Kungakuliqiniso yini?
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso esho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba akasikatholi i-statement esingathi thina i-statement esingabe sikhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisha wakhe mina bengingamazi, lo engiwubone usetuletha ku-social media angikwazi ngumpikisha wesidumbu sakhe kumbe kayisiwo, lobo bufakazi kangilawo. Ngoba esikwaziyo thina ukuthi waboshwa, nakuyukuthi kukhona okuba okwenzekile ejele, amapholisa somele akhiphe i-statement asho ukuthi eqinisweni yebo ubaba ubhuti lowo usedlulile emhlabeni kumbe kadlanga emhlabeni. Njalo futhi sifuna ukwazi ukuthi nxa esebandleni lamapholisa esedlulile emhlabeni kwenzakaleni, ngoba nti nxa kuyukuthi usetheswa icala kumele uma uyebingelela umantu uyekhulumisana laye ugcinwe ngamapholisa, ngoba amaphosa abekukhiphe emphakathini ekukhiphe izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi umphakathi uphethe, nokuthi lawe owetheswa icala uthethwe uphethe emphakathini, ukwenzela ukuthi icala lakho lithethwe ngendlela eqondileyo kuze kubonakale ukuthi kambe leli calo letheswayo kuleqiniso kumba kuzoqiniso.
Khona elokishini le-Deep Sploot lapho esizwa kuthiwa khona bekulo msindo kulandela khonoko kubulawa kwepolisa, kumi njani ngokuzwa kwenu?
Besizwe kuthiwa namhla kuzaba nomhlangano, kasi laqiniso ukuthi lo mhlangano wenzekile, kasi asizwa lutho ukuthi uhamba njani. Kodwa okukhona ukuthi abantu bahlalele evalweni njalo bethuselwa. Sibonile futhi kusekhuletha ukuthi uminista wamapholisa ubaba uBhekicele ukhiphe i-statement esithi uyaphikisana lalokho okuzakuthiwa i-total shutdown e-Dixlot. Okusupha kakhulu ukuthi sekukhanya ukuthi wonke umuntu ongenancwadi zokuba semthethweni uyisidangi, kanti kayisinko. Abantu kunzima ukuthi bathole izincwadi ezisemthethweni. Siyakhumbula ukuthi abantu abathola izincwadi ezisemthethweni ngabantu abafika before 2010 bathola lokho esibiza singama-special terming. Labo abafike ngemuva bayasebenza, abanye bakhona abaningi babo kodwa abanazo lezo zincwadi. Abanye bayahamba besiya-renewa ama-asylum document abo, bafike laphana baba-reject. Bonke labo bantu ngabantu abasebenzayo. Nase kudingwa ngesikhathi kubulewa iphoyisa kumbe kube lobugebengu sokudingwa abangelazincwadi, sibona ngami sokuyinto ukuthi ngoba sendlini situ-criminalize the war migrant community, thina esingahambisani lakho.